ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami linkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga njalo ukuwamukelwa kulolu hlelo
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje afuna sikhangele ukuba injongo uNkulunkulu abe esibizele yona kuyini ngibala kumakho ichapter ka-5 lapha ngifuna ukukhangela ivesi ka-18 ngikhuluma ngendoda eyakhululwa kumadimoni nguJesu lapho iBhayibheli ithi lona chapter 5 verse ka-18 ithi lapho uJesu sengena esikepeni lindoda eyayikhululwe kumadimoni yamncenga icela ukuhamba laye kodwa uJesu wasesithi hamba ngekhaya uye emulini yakho uyebatshela yonke into inkosi ekwenzele yona lokuthi ibe lomusa lawe lindoda yaqalisa ukungena emadolobheni alitshumi akuleso sigaba ikhuluma indaba ezinkulu ezinhle uJesu azenzele yena wonke umuntu wamangala into le ayibatshela yona ngakho lapha ngifuna sinanzelele ukuthi lindoda yayisikhululwe kumadimoni nguJesu yacabanga yona ukuthi kungcono ngimlandele kodwa sibona uJesu sithi hhayi isizathu engusizele sona yikuthi uhambe uyetshela abanye indaba ezinhle indaba ezimnandi nxa sikhangela lona vele iBhayibhili singathi ngelisenza ukuthi sikhangele abanye siyahlangana nale ndoda ikhululeke kumadimoni amaningi amadimoni ayibophile ukubonga kwayo yacabanga ukuthi nxa izabe sisithi ibonge uNkulunkulu yikuthi ihambe loJesu imlandelele iyo ngomunye wabafundi bakhe kodwa siyabona ukuthi uJesu uthi hhayi ndoda buyela emulini yakho uyebachasisela ukuthi ngikwenzeleni empilweni buyela esigabeni lesohlala kiso uyebachasisela ukuthi ngikwenzeleni kodwa sibona ukuthi lindoda ayizange iye emulini kuphela ayizange iye esigabeni kodwa ilizwi likaNkulunkulu aphana lithi wangena emadolobheni alitshumi okwakuthiwa yidiakhapolis esiyafakaza esiyatshumayela manje wena mlalele angazi namuhla ukuthi uNkulunkulu wakwenzelani empilweni yakho bangaka bemuli yakho abangamaziyo uNkulunkulu okhulumisana labo ngaye uNkulunkulu yingqobo yakho yokuqala le qalisa eJerusalem bangathi odadewenu bangaphi abafo wenu ungaphi umama ungaphi ubaba ongamaziyo uNkulunkulu okokuthi namhlanje uqeda ukulalela lintshumayelo ungasuka umthathele umakhalekhukhwini umbuze ukuthi hawu usikhangele insuku zakho osuziphile lapha emhlabeni uyamazi yini uJehova suka laphana uNkulunkulu uyakukhuthaza ukuba kusigaba leso hlala kiso kungabe kusesikolo kungabe kusekolishini kungabe lapho osebenza khona kungabe kumbe kuyindawo lawo lapho othona ukhona bangaki abantu abakhonapho osebakhulumisana labo noNkulunkulu esigabeni sabo ubatshela ngothando lukaNkulunkulu ubatshela ngomusa uNkulunkulu akwenzele wona usuka lapho ngena emadolobheni amanye ngena kusho ukuthi lapha qhubeka uye phambili uyengena kwezinye izindawo la uJesu siyambona engena ezigabeni ezihlukeneyo ekhulumisana labantu abehlukeneyo ebafakazela
kuyibhethe mfundisi
akhandazeni baba ngegama likaJesu nika abantu bakho umlilo phakathi kwenhliziyo bafuqe ukuba bakwanise ukukhuluma indaba ezimnandi indaba zevangeli kwabanye abantu uNkulunkulu kulabanye abayesabayo banike igunya lesibindi esokufakaza ngelizwi lakho ngegama likaJesu yakhandaza amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo